yazi empilweni kulamanye ama problems okuthi umuntu ngezwe ukuthi eludubo lwakhe so ya uyacabanga ukuthi ngi akulanto enjalo eyenzakalayo. Mina I think ngomunye wabantu engangabhelivi amanye ama problems akhulunywa ngabantu ukuthi kukhona izinto ezinjalo ezenzakalayo. Kade ngendaba eyokuba disparate yokuthi umuntu uyabe sedubeke kakhulu uze ahambe siyadinga uncedo singathi ezinkonzweni ezithiyeneyo esefika khona ngale ngendaba yokuthi udubeke kakhulu kumbe uyasindwa kakhulu ludubo lakhe usuka kwesinye isikhathi engasayasebenzisa iy'ngqondo zakhe ukuthi abone ukuthi okunye okusimple and straightforward ukuthi hhayi lapha nxa sokunje lokhu ukuthi uthise akusetsheyiso. So ngendaba naleyo kuba disparate abantu babe besephonga ukukhola noma kuyini abakubonayo and I think indaba iyabingeyokuthi ukukhola khonoko kungokokuthi udubo lakhe liphangise ukuphela. So yikho at time libone ukuthi abanye bazahamba ebhodi usebhodi ama-church amaningi qanjelwa amanga kumbe etshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngesikhathi esebona ukuthi useqeda isikhathi esiningi njalo useqeda imali eningi yikho lapha agcina secabanga khona straight ukuthi kudeda kulapha sembhodi kozonke indawo lezi ngazama ukwenza konke abakuthiwo kodwa kukho kuphumayo yikho lapha ababona khona. Kati ngesikhathi singathi esesele imali yakhona uyabe ephonga ukukhipha ephonga ukukhipha imali ephonga ukubhadala abantu alethi imali nje lethi imali enje I think indaba i-desperation ekuthi uduba abenalo luphangisa ukuphela.
Kodwa khona akukho yini ukuthi okunye okungamafutha kumbe amanzi nje asebenzele abanye ngoba siyasiza ukuthi abanye kuthiwa uthandazelwe kumbe ngamafutha yini wagcoba waya ku-interview umsebenzi wawuthola?
Ya mina ngifunda mbamanga sengihambe umsebenzi wami usombhodiseke ngafika-ke ezinkundleni eziningi kakhulu. Ye abantu bazakutshela khonokho but njengomuntu onengqondo esisebenzayo kumele okunye la uzame ukusebenzisa iy'ngqondo zakho uzibonele kulokunye okwanisa ukubona ukuthi lokhu ka kuyakwanisa ukuthi umuntu aqambe amanga ukuthi khona okwenzakalayo nxa kuyenzakala izinto ezi-practical ozibonayo lawe seke ukuthi hhayi singathi kumbe umuntu ofile kubonakala ukuthi shuwa lo udoctor usetifayile ukuthi umuntu lo usefile and umuntu lo ufile ngekumbe ukhiphe yomotari sibili ekhulekele bese kuvuka hhayi xa kunjalo sibili kuyabe kuyinto ebambekayo njalo-ke ekhulekayo. So abantu khonokho kokuthi ngokuzayo othe lokhu kuhambe so most of these people they are into business abakudinga imali and they can do anything ukuthi ngabantu ukuthi bayalizo-ekta liyenze so liyenze so and then kubekho kusiba lokunye okokuthi uyabona lawe sibili ukuthi ha kodwa lezi izimanga lezi sibili kuyini okwenzakalayo uyahamba enkonzweni ubona sibili ukuthi umuntu lo ubegula kumbe egula ngengqondo and umuntu waziwayo lapha ahlala khona ukuthi vilele yazi ukuthi lo ugule ngengqondo lapha sengikhuluma indaba engayibona ngamehlana umuntu leyo besekhulekela ekhulekela besenziya leyana abayithi i-back to center ukuthi umuntu lowo kade gula umuntu wamgulisayo kumbe nxa kukuthi waguliswa umuntu akubuyele kuye ubuse ubona umuntu abuye ehamba leyo ngokabo wamzalayo usenguye useqalisa ukulahla ingqondo ubona umuntu sibize setshintshile sedobhu idoti esidle senza lokho ye siyakubona kwenzakala but at the end of the day asinko kuqakathekile i-source ye-power amandla layo yenze lokhu namandla kankulunkulu yini kumbe umuntu yena lo yenze lokhu usebenzisa amandla akhe. So at the end of the day abantu bengabona izimanga yezinto sebephonga ukhona sebelande ukuthi hashiwa kodwa lo yese amazwi mbonile but like lazama ukuthi linandelela ukuthi amandla asetshenziswayo namandla kankulunkulu i-source of power.
Okunye esikunanzelelayo sibona ungani abakholwa kakhulu okwenzakalayo lokhu ngabantu besifazane kungakubangelwa kuyini khona?
La madoda akhona bakhona sibili abadodana hhayi kulezi nsuku hambani ezinkonzeni lezi ngibona ukuthi baningi njani ngoba namadoda akhona akhona kakhulu. I think abantu abesifazane ya bakhola kakhulu ngoba I think nxa sikhangeleke inhlalakahle ezindlini kuma-marriages nxa kuyindaba naleyo I think kwasukuhlela ezini kudala nasendulo umama babeyaziwa ukuthi hhayi iba bahamba besiyadinga ozwana mina ukuthi anike ubaba ukuthi indlu yakhe ibe right behlalisane kuhle. I think ikho lokho iyabe indaba yokuthi ucabanga ukuthi engahamba kumbe ngenza lokhu uzahlala kuhle endlini and yet okunye simple and straightforward inxa umama endlini usuphanalo baba inxa ukwazi ukuthanyela ukwazi ukugida funa ukuthi ulungisise khonokho but ungabona ukuthi sisebuhlupha sekwenyanya sihamba kwabanye abafazi abageza yabanje wena usuhamba ngezinkonzo into ey'dinga-ke ukuthi uyenikwa-ke singalawo mafutha kade lisawatho ukhulekela hambanye uyitshela ukuthi beyaneshedi kababa into ethi ezinye izinto zisimpu khona kwayade ngisakutho ukuthi uhlupheka usebenzisa ingqondo ukuthi ubona ukuthi ubaba kuyina kubalekela endlini uzama ubona ukuthi wena ukuthi uphambanisa ngaphi ulungisisi kulokuthi uhambe uyedinga i-problem eyama-miracles iyephambanisa abantu kwisinto eyama-miracles kanti ngiyahamba ngalemkhuleko enxa ngamatshi ngamanzi kumbe ngamafutha ngafika ngisebenzise izinto ezizaphenga ukuthi futhi ubabe into esengithanda but isitinxa ungajezi ungenzini nabo kuyinje kuyabe kulokhu kunjani.